abadala babethi ma amadoda ekhuluma ezizinto ejelelana eceleni eyengana bahlekise bathi yeka amadoda kuyengana. Lokho esikubonayo inkulumo nje abantu abayenganayo utshelana ukuthi umjuru ulawa amano ukuthi enze into njengale. Angaba lawa amano okubumba ibandla. Ngoba nanku phela wonke umuntu lawa amano ukuthi angabumba ibandla even lemuli yakhe uyakwanisa ukuthi asebumba ibandla lemuli yakhe aliregister. But into enkulu ukuthi ibandla lelo liyasuka liye ngapi lizanelisa na ukuthi lidabule izano phakathi. Impendulo kulokho ngithi hayi kalisoze lanelisa ukuthi lidabule izano phakathi. Engikubona kwenzakele ukuthi vele into eyenzakeleyo umjuru ube vele ezagcina exotshiwe. Izano ibivele isalindele ithuba lokuthi izalithola njani lelo gunya lokuthi ize imxotshi ukwenzela ukuthi imenze afike kusimo sokuthi acabange ukuthi ka one waiting for me part ukwenzela ukuthi yanelise ukuthi dealer ka one ngesilungu esingathi once and for all. Yikho kuphela sebekwenzile la. Ukuthi umjuru uza form part angiboni ele capacity of form part.
Iqula elikhangelanelo kuthetha amacala kumbe ukujezisa izephu lamthetho kuZanu PF libikwa liphumela ogwalo oluthi ubaba umjuru wayezama ukubulala uMongameli Mgabe ngesikhathi yena eze efe efele engozini yomlilo eminyakeni esanda kwedlula. Abanye bathi iZanu PF yazichaya lapha ngoba siveza ngani iyo eyabulala umjuru utheni ngalokho.
Nkomo abadala bathi ingwema isilambile isilesifiso sokuthi idobhe okulizinyane kwaloku kodwa kukhona pheduze kwabantu abayo yandisa ukuthi ijikise iqalise ukuhonona ithi omunye wabantu abayo usenuka njengemvukuzo ithole igunya lokumusha. Yikho kwenzakeleyo lapha izani bivele idinga nje ukuthi ithole igunya lokuthi umjuru ingamxosha kanjani yasithola lelo lokuthi kuthiwe lo umuyi nguye owayevele ehlose into le. Iqiniso likhona siyazi ukuthi nje ngamanga la kakhulunywayo akula nto enjalo iplan njalo ukuthi sicabangela ukuthi izanu iyabulala umjuru ngoba kuyikuthi wayengabe ecabangela ukuba becabangela ukuthi wayefuna ukwenza khulu. Hayi vele wayengela capacity yokwenza ikhundo de lona wayevele ezidakelwa ezisela ezigulela. Yikuthi nje izanu ihlakaniphile idinga indlela zokuthi ibambelele ukuze ixoshe umuntu. Yiyo kuphela into eyenzakeleyo la.